sibonga Marvelous ikutivana emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 1 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende sekhuthazwe ukuthi aqalise ukucela uncedo kwinhlanganiso eziphathisa abalambayo elungiselela indlala ekhanya izaba khona lonyaka.
Dumela aqalise kathesi ngoba vele abanye abaselalutho kumabele la bebelawe ngomnyaka ophelileyo.
Lokho bethukuthele abanengi ngamazwi kaMnumzana Phelekezela Mphoko, yena othi uMongameli Mgabe kazange abe lesandla kudaba lwegugurahundi.
Angaze asuke kathethe sebantwini athi khona khuluma nini. Abantu sebecabanga ukuthi kanje ngaphambilini ukuvezile sobani ukuthi izanu PF kayisele ecala, so ayakudinga ebantwini kuyini.
Ziyalandela lezi ndaba lezinye. Uhulumende sekhuthazwe ukuthi aqalise ukucela uncedo kwinhlanganiso eziphathisa abalambayo elungiselela indlala ekhanya izaba khona lonyaka. Izilimo endaweni eziningi sezibonile ngokusilela kwezulu. Sixhume isakhamuzi seBeitbridge uMnumzana Petros Mkwena, yena othi umumo mubi esigabeni sakhe.
Womile sibili amabele achile lamanzi kakho, abanye bathatha amanzi 15 kilometers. Nezifuyo seziqalisile ukutshelisa ukuthi zingafa, abanye sebefuna ukuzithatha bazobeqelisa emaplazini. Bebelimile sibili baqeda amasimu kakhulu eBeitbridge West endaweni zabo zezani ngalo siya eMadali eHunga. Bebelimile baqeda sibili lamabele amila badizulu alizange besaba khona lokhu akhulisa.
Njengabakhokheli besigaba babaMkwena, liyakhulumisana laye yini uhulumende ngesidingo sokuthi angenele ngamandla kudaba lwendlala lolo?
Siyakhulumisana lazo njengoba ukwazi ukuthi uhulumende okhona ukudla kwakhona kuphiwa ngamakhadi. Abantu ngabe siya khonapho kuphiwa kumbe inhlanyelo kumbe ngukudla, kumele ube imembe ebandla lona lelo elibusayo lona leli lezalupief. Yodubo kuphela nohulumende lokhona.
Abanye bathi uhulumende sokumele aqalise ukukhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo ecela uncedo lokudla. Uthini ngalokho?
Ngiyavumelana labo sibili, kumele aqalise kathesi ngoba vele abanye abaselalutho kumabele la bebelawe ngomnyaka ophelileyo. Njengoba ukwazi ukuthi ngale region 5 vele lawo ebengamangalisona la mabele ebekhona.
UMnumzana Petros Mkwena, isakhamuzi seBeitbridge. Okay, waba ngumphathi ntambo wezokuxolelana uMnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi osekulesi sikhundla njalo engumsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko kalungelanga ukukhokhela lolu gatsha ngemva kokuba ethule amazwi okuthi uMongameli Mgabe kayisuye owaqoqa lokuqhuba umbhuqazwe wegugurahundi. Umphoko uthi lokhu kwenziwa ngamazwe angentshonalanga. Asizweni inxoxo esiyenze lo mzila.
Bekufunakala umuntu ongekho kuzana uPF. Abantu bezana uPF basamele ukuthi badinga. And yinto esasiyikhulumile sithi sinakufunakala i-commission, national building, reconciliation and integration, engasoze ibe lugatsha lukahulumende ezazimela yodwa njengala amanye ama-commission. Sesimangala kathesi ukuthiwa ikhokhelwa ngumphoko. Azakwenza kuyini? And ngigcizelela khona lokuthi bamfake laphana ukuthiwa ukhokhele i-national healing. Ngomsebenzi engiwazi mina omele ukuthi wenziwe, sithatha imizekeliso eyamanye amazwe asakaba lodubo olufana lelweZimbabwe. Kuvele kakufuni bantu ikakhulu abakwenzayo khona lokho, ngoba abantu into yakuqala bamele ukuthi babe la abayilandayo ukuthi bathembe ukuthi khonoko abakutshela ukuthi mhlawumbe khuluma nini yena akaveleka kakhulumi ngakho kakakwenzi ukuthi athi uyakhuluma labantu ababuza ukuthi kambe lethi kwenziweni abantu angaze asuke kathethe sebantwini athi khona khuluma nini abantu sebecabanga ukuthi kanje ngaphambilini ukuvezile sobala ukuthi izanu PF kayisiyele ecala so ayakudinga ebantwini kuyini esekwazi ukuthi lokuzana isolution inga into angayilanda ebantwini afika ayikhuluma ukuthi sifuna isolution simele izanu PF kodwa yithi abenzi becala kuvele akulangqondo ukuthi umgabe appoint umuntu njengomphoko kakhulu umuntu onguvice president kuthiwa uminister we-national healing i-healing azayenza kuyini khonoku okuyimpumela egugurawundi kulokhu kuqhubeka namhlanje i-discrimination yabantu bemathebeleland ukumarginalizwa kwabantu bemathebeleland ukuweyiswa nje ukuthi umuntu emathebeleland ngeke afise ukuthi akhokhele ilizwe leli ngoba uyabona ukuthi izanu enjeyani umphoko nje ngeke aphuphe athi uyakhokhela izanu abe umongameli wezimbabwe
abanye bathi umphoko kumele axolise kumbe achiye laso isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli kuyini ofuna kwenziwe wena
singaze sibe sisithi thina silento esiyifuna ukuthi umphoko kachiye siyakwazi ukuthi kasuza chiye ngoba kafakanga yithi angithi wa-appointwa e-appointiwe abe lokusihlukuluza singabantu bemathibelele yikho ukuthiya kwakhe kuza kutsho ukuthini kuyatshintsha kuzatshintsha nakuse kutshintsha ulutho ngoba ukhethile ukuthi abe ngakhona ngale kuzanu ebantwini abalochuku wakhetha ukuthi aqhubele phambili uchuku lokuthi lanxa egugurawundi leyo yaphela ngaleso sikhathi but impumela yegugurawundi silala namhlanje ingabalisa ngaphandle kwabantu kwamanxeba la ayenzakalayo izinto ezenzakala emathibeleni namhlanje okufana nomhlaba wona la maplazi esikhuluma ngawakathesa ukuthi aludaba egudwini ukuthi amaplazi athathwa indaba yeshalom elokuzeni ematopo ithathwa ngabantu abangayisiwo emathebeleland amaplazi amaningi esiwabonayo khona emathebeleland aphethwe ngabantu abangavele emathebeleland ngako ukuthi umpo uyahlala ngileqinisa ukuthi uzawenza amaphutha amaningi amanye azasethusa azatshengisa ukuthi kathi laba abameleyo khona kathi vele bameleleni kuzasinceda phambilini singabantu
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathi ntambo ogatsha lwe-National Healing njalo ngowe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Lanxa ukunakekelwa kwezigulane emakhaya kuphathisa izibhedlela uZulu wakobulawayo uthi kungumthwalo onzima emolini ezivele zisehluleka ukuziphilisa. Kubika uNothando Spanda.
Uhlelo lwe-Community and Home-Based Care olwakhuliswa ngesikhathi inani labantu elibulawa ngumkhuhlane wengculaza lisanda lulokhu luphathwa elizweni lanxa iningi labantu livele lithwele nzima ukunakekela imuli. Eminyakeni edluleyo, inani labantu eliwongwa ezindlini selanda liguqela abantu abalengculaza, imvukuzane, umkhuhlane wechukela, i-epilepsy kanye lowengqondo. Kulandela ukwesulwa komthetho we-Old Age Pensions Act, owuphathisa asebekhulile, lumsebenzisi watshiyelwa izimuli lawo. Uhlelo lwakuleli olu-National Community and Home-Based Care Strategic Plan ka-2010 kusiya ku-2015 luthi ukugcina izigulane emakhaya kuyasiza abezempilakahle ukuthi bakhangele abanye abagulayo ngeminye imikhuhlane eyelapheka iphele. Izakhamizi zithi lanxa lolu hlelo luphathisa izibhedlela kanye labongi ngokubaphungulela umsebenzi bona ezindlini yiba sebekubonwa okwabonwa yingidi ithwele ilahle. Unkosikazi Busi Madobo owe-Endumisweni Support and Care Program, inhlanganiso ekhangela asebekhulile, uthi uhlelo lolu olwe-home-based care luthwalisa nzima kakhulu asebekhulile okuyibo abagcina abantu ababo lapho begula emakhaya.
One of the ladies had about 6 children who have all died of HIV. Bephila nzima ngenxa yendaba yomkhuhlane okhona, umkhuhlane wengculaza. Lokungasebenzi kwabantu, le mali yakithi engabambekiyo.
Izolo bebethi uyadela owazalayo ngoba eleqiniso ukuthi ulaye ozamnakekela kusasa, abone ukuthi indingeko zakhe ziyagcwaliseka. Kodwa lamhla imikhuhlane etshiyeneyo isithanyele iningi lentsha yatshiya abadala egcekeni bekhala nje ngokuthi hayi ukuguga kulamanyala. Lamhla imikhuhlane le ikakhulu owengculaza lemvukuzane usudiliza zona indiwo ezilamasi utshiya izalukazi lamachegu eqala kutsha imizi ezama ukukhangela abagulayo. Ugogo Selina Moyo ogcine indodakazi yakhe lomkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ongasenelisi ukuzenzela loba yini. Uthi lanxa nje esephelelwe ngumphako kumele asebenze ukuze ogulayo athole ukudla ngoba uhulumende ekala nhlelo zokuncedisa labo abakhangela abantu abagulayo lapho bethe basiwa emakhaya abo.
Akwanisi phela ukusuka lapho siyafika lapha. Umuntu nje ukuzihlalela khonapho. Sokukhangele mina ingubo, ukudla, sokukhangele mina thengise lokhuyana ngithenge ukudla.
Unkosazana Monica Chuma uthi nxa ukhangelwa inani labantu elihlaselwa yimikhuhlane le, iningi layo engelaphekiyo, kuyazwisiseka ukuthi kungani izibhedlela zisithi abantu bayegulela ezimulini zabo. Uthi ezikhathini eziningi lapho umuntu sokuthiwa ayegulela endlini, osiyazi bayabe sebebonile ukuthi akukho okunye abangamsiza ngakho, njalo kudingeka ukuthi kuvulwe indawo yokufaka abanye abagulayo abalakho ukusizakala.
I-home based care i-right kumanesi asezibhedlela ngoba kwenza umsebenzi wabo ube lula ngoba abasakhangeli izigulane lezi ilanga lonke.
Lanxa izibhedlela zikahulumende ziyazithi asebekhulile labaswelayo ababhadali, ezikhathini eziningi le mithi edingakalayo iyabe ingekho, okuyabo sokusitsho ukuthi izimuli zingene esikhwameni. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Uhlelo lwabasakhulayo namhlanje ixoxa lomgcini sihlalo wabatsha kuMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube kobulawayo uWalter Sebele. Sixoxa ngomumo okhona elizweni, njalo ngiqale ngokumbuza ukuthi elakusasa lelizwe ulibona njani?
Elekusasa lethu leZimbabwe i-future yethu I think is very bleak. Ngoba nxa ngikhangela nje ngiqalisa nge-employment rate yethu eZimbabwe, unemployment rate yethu is at 92.5%, which means ukuthi vere we are doomed as a nation and drastic measures are needed for us to be able to walk into the future.
Yiwaphi amanyathelo okhuluma ngawo lapha?
Okokuqala, mina mbona ngani ukubambana kwethu njengamabandla awe opposition sibe le one political party kungaba ngcono ukubana siwine back i-trust yabantu eZimbabwe. Singakhangela ukubambana esikwenzayo thina abe-MDC labe-MDC renewal. It is a step forward towards addressing ama-need abantu and going back to the Working People's Convention eka-1999.
Udaba loku manyana okhuluma ngalo, sesike sabona amabandla aphikisayo ikakhulu ele MDC ilixezuka lisiba ngamabandla achiyeneyo. Ngalokho banenga bathi okwabo Ncube labo Biti loku siza kucela sokuvuthiwe. Ungathini ngalokho?
Bavele bezakhuluma bezakutsho njalo ngoba izifiso zabo ukubana lapho esakha khona kubhidlike. Khona bona abezanu-PF bezakontinua bencindezela abantu bethu. Kodwa mina ngiyakutshela njalo ngiyafunga ukubana indlu yethu kakhesi iyakhele edwaleni, njalo i-foundation yethu is strong. We are meeting as two political parties in good faith with the hope of bringing our smiles back to the people of Zimbabwe.
Ukulwisana phezu kwezikhundla esikuzwayo ke?
Hayi, lokho yizinto nje ozazizwa abantu bezikhuluma. Kuyana labantu nxa bevele betshada kuba lamahemuhemu nje lapho kuba khona. Otherwise indaba yezikhundla asondaba ehluphayo ngoba indaba esizadila layo kuCongress kawani. So ukuthi mbani uyabe bangisikhundla kathesi esibangalobani, okunye nje abantu abaphonga ukusigcona nje thina njengabantu be-opposition to cause instability lokuthi abantu bengasitrust.
Ukhangelela umuntu onjani ukuthi alikhokhele ibandla elimanyeneyo leli?
Ngiyabe ngikhangele umuntu olabantu enhliziyweni, umuntu who's got sound policies of resuscitating our economy, umuntu ozathunywa, umuntu ozakhethwa ngabantu ukubana adelive ilizwe likaZimbabwe into the promised land.
Ukhona ongamqamba ngegama kathesi?
Hayi owakathesi angisoze ngiqambe umuntu ngegama ngoba kuyabe sekungeyami iopinion. Eyami iopinion does not matter, but iopinion emathayo iopinion kaZulu jikelele oweZimbabwe. Mina nxa sengikwenza kathesi akusahlukananga lezanu PF abavele babuye bele preferred candidate yabo, aba impose ama candidates. Thina esikufunayo ukuthi uZulu weZimbabwe noma angathi ufuna wena baba Nkomo, siza kuthatha khona ngapho sikulethe eZimbabwe uzosikhokhela.
Njengabasakhulayo sebele akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukubona ukubana lapho okukhethwa khona ubukhokheli bebandla obutsha lani njengabasakhulayo eliba labantu abakuzikhundla esiphezulu?
Yebo, le kwaba yinto yokuqala esayenzayo thina njengama-youth ngoba we realize ukuthi i-future yeZimbabwe isezandleni zethu. We are the greatest majority in Zimbabwe, in as such kuqakathekile ukubana nathi sibe le-share ekubusweni, not even ekubusweni but ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe, because thina kathesi we are not looking at ukuthi sithi siku-power, we are looking at the broader picture of resuscitating ilizwe leZimbabwe. Sibuyele siye thatha odadewethu asebebaleke baye eGoli baye eAmerica baphenduke eZimbabwe. So ekukhetheni kwethu abantu silabo abantu bethu esihlala kuma-committees ethu thina njengama-youth deliberating upon such things.
Ubona lithola usekelo olungakanani kukhetho luka-2018?
Kathesi sengibhodile iBulawayo, sengengafika eGwanda, sengengafika eTsholotsho, sengengafika eLupane laseNkayi laseChinoyi laseMrambinda. Kukhanya abantu uthelo lwethu lelo olokumanyana luyabaqumbaqumba njalo regaining interest on us as a political party. So ngibona ngani hayi yonke into inhle okwakathesi. Njalo ngo-2018 if we build upon lokhu esilakho kathesi we are going far.
Ungabatshela wapi amazwi abasakhulayo?
Ngingathi kwabasakhulayo, welcome home, let us unite and build a fair and just Zimbabwe, a Zimbabwe that will thrive in its economy, a Zimbabwe that will thrive in its free and vibrant political environment, a Zimbabwe that will have respect for the rule of law and respect for amalungelo omuntu. Sesithi singabambana njalo kathesi kulezinto eziningi ezihlukuluzayo emoyeni. Kathesi sile ndaba yethu yematopo lapho abantu bezanupiefu abazama ukuthathela abantu bethu umhlabathi. Singabambana thina njengama-youth. Kathesi angisakhangeli ukuthi ama-youth awe-MDC kumbe awe-renewal. Singabambana nje thina sonke njengama-youth esithi no, asikufuni lokhu. I'm sure we're going to deliver Zimbabwe to our final destination.
Umnumzana Walter Sebele ngumgcinisihlalo we-MDC kancube koBulawayo bengikhuluma la ekuhlelo lwabasakhula.
Jeso kimoloki waka amadodana asewisile ehlabela ke kamnandi ngelanga lalamhlanje ilanga langesonto. Ayike kwanele okwalamhlanje sihlobo livalelisayo nguntungameli Nkomo lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.